Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuhlangula 2020 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we coronavirus COVID-19 eZimbabwe.
Kumele baziphatha ngani ba positive. Bonke bagqoke ama mask noma iqhiye ngengela mask.
Ibandla le MDC Alliance lithi kusobala ukuthi ele MDCT selidlalana nele ZANU-PF.
Ukusebenzelana neZANU-PF kufana lomuntu osenze ipoison, kufana lomuntu osegade impisi ongeka este.
Ele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe liyakuphikisa lokhu.
Lokho kokuthi kube lokho kuthiwa sisebenza leZANU ngoba sesihambe eHarvest House. Ngabantu abangafuna ukulandela iconstitution.
IZimbabwe Electoral Commission ithi akula khetho oluzaqhutshwa eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Zalethulela ezabatsha, ezamasiko nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuthi sokulabantu abafika phose amakhulu amathathu 279 asebetholakale belegciwane le-coronavirus COVID-19. Luthi abangamachumi amathathu lantathu 33 sebesilile. Lokhu bebani abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Abantu asebehlolwe umkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu 52,725. Kusenjalo isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi sebefika phose izigidi eziyisikhombisa 6,914,000 abantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Kunani leli sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 400,235. Kulabedlula izigidi ezintathu asebesilile. EZimbabwe umkhuhlane lo umemetheka kakhulu endaweni okuvalelwe abavela kwabanye amazwe abasebehlupheke kwele South Africa, Botswana, Zambia lamanye. Bayakhala abantu laba abahlala emakolitshini kahulumende lezinye indawo abagcinwe khona kusenzelwa ukuthi kungamemetheki umkhuhlane we-COVID-19. Baningi kakhulu abahlala kulezo ndawo abangela mkhuhlane lo. Ubona ngezempilakahle unkosikazi Siphiwe Sithole odabuka eZimbabwe osebenza eSt Vincent University Hospital kule Ireland uthi kumele abantu abavalelwe endaweni lezi bagcinwe ngemfanelo.
Centers. I think umuntu kumele ku-quarantine kumele aziphathe angani umuntu o-positive loba e-negative asithi ukuthi babe positive. Kodwa kumele baziphathe angani ba positive. Bonke bagqoke ama mask loba iqhiye ngengela mask. Ahambise iqhiye yakhe nje ivale ukuthi akukhwehlelayo la kuthimukayo la kuphuma nxa ekhuluma akugcine kube ngokwakhe njalo angathathi futhi okomunye. Bangaxhawulani, bangahagani, bangahlalelani eduze bagcine i-2 meters hayi i-1 meter leyi echiwoyo because umuntu nxa ekhwehlela amathe ahamba 2 meters.
Singathi pho ke kumele ilizwe leZimbabwe lenzeni ukwenza ukuthi likuvimbe lokhu ukuthi kungamemetheki ngoba umkhuhlane lo khanya uyahlupha sibini.
Kuma-border officers bayekele ukwemukela imali zokudizwa umuntu nxa ngathi mina ngijakile ngiyakubambisa lapha ngedluli because awumdlulisanga kuphela usudlulise impilo zabantu abaningi which is very unfair and akuqondanga ngoba ukubulala isizwe njalo futhi okunye i-advice ephiwa abantu beZimbabwe asinanzelele ukuthi ama-resources we need to tailor i-advice yabantu beZimbabwe ukuthi isuthe ama-resources instead of ukuthi sikhulume nge-sanitizer asikhulume nge-sawudo le-lemon which Zimbabwean people can afford. Umuntu nxa kuyikuthi ngesikhathi se-corona lesi angazijayeza ukuthi ntambama athi nxa eqeda ukudla exubha laphana ahahaze langesawudo kuyenza ukuthi i-corona leyana ngabe ithintile emini isesendleleni isemakhaleni lemlonyeni igeziseke iyabulawa lisawudo. I-corona yinto efalula iyabulawa nje i-sunlight iyabulawa yisawudo iyabulawa lilemoni so nxa bengasebenzisa zonezi zinto ngoba umkhathi isikhathi somqando Yiwo susuke omunye wenza ukuthi kukhule. Bangasebenzisa isawudo, basebenzisa ilemon, basebenzisa ukunatha amanzi kakhulu. Ale lemon intambama, lokunatha amanzi akudumalayo throughout the day. Bayayikhucula indaweni yokuthi idlule emaphathini, izadlulela esiswini, esiswini ifike ibulawe yi-acid. So ilemon lesawudo liyenza ukuthi kukhuculeke kakhulu lokuthi iphinde kubulale. Okusemphinjeni lokusemakhaleni. So kuyasebenza kakhulu lokhuya.
Kodwa abantu abale-BP phela isawudo lingabakhathaza?
Hayi, awuliginyi isawudo. Uyakhaza. Nxa sithi ukukhakhaza, umuntu ohahazayo ngofaka emlonyeni, ahlaliswe kwesikhatshana, akhafule, abuye kucine nahlambulule umlomo wakhe ngomanzi angelalo lelo sawudo.
Unkosikazi Siphiwe Sithole yingcwethi kwezempilakahle usebenza esibhedlela seSt Vincent University Hospital kwele Ireland. Uhulumende weZimbabwe uthi uyazama ngamandla wonke ukugcina abantu abavalelwe endaweni ezijiyeneyo abavela kwamanye amazwe. Baningi ababaleka endaweni lezi besesaba ukuthi bangathelelwa umkhuhlane we-COVID-19.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelSat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
IZimbabwe Electoral Commission ithi isimise inhlelo eziningi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. I-commission le yethule umbiko lo izolo isithi kayisoze yenelise ukuqhuba ukhetho ngesikhathi ilizwe leZimbabwe libhekane le-COVID-19. I-ZEC ithi kukhanya engani amabandla alakho ukuvala izikhexe edale lephalamende ezijiwe ngamalunga abo ngokukhetha abalandeli abangabamela kusetshenziswa okuthiwa yi-proportional representation. Hachi ukuthi kwenziwe ukhetho. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Dokozani Khube lisanda kuxotshisa amanye amalunga edala lephalamende akumanyano we-MDC Alliance. UMakhube uthi ibandla lakhe lilandela okwethulwa ngumthethwandaba owathi akukwenziwanga ngemfanelo ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ngumoyi uMokgweetsonkrai, ngakho-ke akumelanga akhokhele ibandla le-MDC. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zekhomishini yeZEC ngenxa yokuthi umnumzana eToilisile Igwana umqondisi wayo ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kusenjalo lokhu bephoselana aqatha abakubandla le-MDCT lomanyano we-MDC Alliance kulandela ukuhluthunwa kwesakhiwo seMorgan Richard Tsvangirai House libandla likamakhuphe kusukana esanda kwedlula. Bazonde okumangalisayo abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abathi uMakhuphe uyadelela. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Witness Dube okubandla le-MDCT, lomnumzana Edwin Ndlovu, umlandeli womanyano we-MDC Alliance. UDube usungula lolu daba.
Lokho kokuthi kube lokho kuthiwa sisebenza lezanu ngoba sesihambe e-Harvest House. Ngabantu abangafuni ukulandela i-constitution, yikho nje bephakamisa lowo moya. Kodwa abantu beZimbabwe abakwaziyo kubana iHarvest House leyi esithiwa yiMorgan Richard Tsvangirai House ivele nje yiso isigodla seMDCT yona le eyayikhokhelwa ngubaba Tsvangirai esekelwa ngumama uKhuphe kulabo baba uKomichi labo baba uMonzora ababe yibo ababe phethe inhlelo zabo Copac nxasibuyele emuva kobo 2011 omama uKhuphe bengo deputy prime minister kanjalo kanjalo. So yiso isigodlo sethu, akulanto entsha, akulanto okumele isima ngalise ngoba sizibuyelele ekhaya lethu. Le ibandla labo elitsha abalithi MDC Alliance yilo ibandla elingela party elingela office osokade kumele ukuthi ba okusamele basamelwe ngumlando ukuba nabadinge ioffice kunqabe lokudinga ioffice kumbe benze lokho abafuna ukwenza kodwa ngokwazi kwethu futhi njalo leyo MDC Alliance umbuthano wamabandla ngu7 and sisazolandelela ukubana sidinge lezo nhloko zamanye amabandla ayenze lo mbuthano ukubana aphefumule kuthini kuyiwa ngapi phambili ngayo iMDC Alliance.
Yeah, Baba Ndlovu, nantu daba kona ukuthi bafuna ukujinja imthetho njalo bafuna ukubumba iGNU. Abantu bathinga ngakhona.
Ngokuthanda ukudla sebedle ipoison. Ukusebenzelana nezano PF kufana lomuntu osendle ipoison, kufana lomuntu osegade impisi ongeka yehle, angayehla izamuhla. Because abekwenzile ke witness Dube labo Monzura labo Makhupe ke labo Mdzuri ke, yikuthi sebesebenzelana nezano PF. Abangakwenza ikhona lokhu ukuthi wasebenzelane layo kube nje ngomlilo wamathepha ovungamayo kwesikhathi esifitshane kodwa-ke sebezehlukanise labantwana bezimbabwe abantwana bezimbabwe bafuna utshintsho abantwana bezimbabwe izanu p f abasayifuni ngoba isilimaze izimpilo zabo impilo ezimbabwe kayimnandi ngenxa yezanu p f sokumangalisa ukuthi abanye bethu besithi sisebenza labo-ke sebesebenza la izanu p f sebesidla mgani munye sebembatha bonke yikho sithi thina hhayi kabakwenze sizahlangana phambili sithi thina-ke hamba Juba baza kuthutha phambili
Dube
le yokuthi-ke sihambe la masotsha ebusuku baba Dube hhayi kusengalezi mithiyo into eyenzakaleyo nje ukuthi abafana batshintshane ijuthi ngesihle abakade bekhona emini sebetshayisa-ke kushift yabo yantambama bapha labo akade bengena akade kuyibo-ke babachazeleke ukubana hhayi sithunyiwe ibukhokheli njengoba lisazi ukuthi umbutho uthini lokho kuyatshengisela-ke ukubana iningi liya livuleka amehlo abafana abasebenze e-Harvest House abantu abaningi kuma-structures kuzigaba zonke nje kwinkundla zonke zomhlangano bayabe vuleka amehlo bekubona ukuthi hhatshi ukuqhubeka belandela umuntu ongalandeli isisekelo sombuso akubasindawo ngakho-ke laba abafana bavumelene batshintshana nje ukuthi hhayi asilandeleni umbutho nalowo osendleleni womkhombandlela we-Supreme Court outshoyo ukubana kathesi osaphethe ngumama ukhuphe kathesi osangunobhala jikelele ngubaba uMonzora kathesi osangutshalimani ngubaba ukomiji amasotsha lamapholisa lawa abatshoyo yiwona lawa nje amasotsha lamapholisa atholakalayo ngalezi nsuku zemkhuhlane wonalo we-COVID bebezenzela umsebenzi wabo njengensukwini yikho bengazange bafise ukubana baphatheke endabeni ze-MDC ngoba lalo owayezithi wayengumnobhala jikelele uwende bekumele aye e-police station nxa obelensolo ngalokho abe sezokuthiwa kuyenzakele e-Harvest House hatshi ukulanda abantu amapholisa azenzela okwe-COVID COVID uthi uyenze report wonke umuntu i-charge office uyayazi
ye Ndlovu kodwa lingeke lakhulumisana umlota yini akulungiseki phambilini kona
hayi akusalungiseki umuntu osembathele ezanu PF usengcolile nje ezanu PF ukukhulumisana umlota akuveleka kusabambeki abafowethu sebeyizanu PF babonakile baqhutshwe ngamasotsha lamapholisi ukuthi bayithumbe i-Harvest House basebenza lezanu nxa yena uwitness esekhuluma ngabo Jonathan ekhuluma ngabo Mgabe umgabe wafa esexothiwe kwizanu p f uJonathan Moyo waxotshwa kwizanu p f yikho nje wabaleka waphuma elizweni so kulo mehluko-ke into akhuluma ngayo-ke abe sekukhuluma-ke ngokuthi kuma-structures ethu kumele sifake bani singafaki bani kakusikho kwabo lokho angeke basifikele itimu yethu thina siyayazi itimu yethu ukuthi siyisetha njani yikho sizaqhubeka siyisetha sizaqhubeka itimu yethu inqoba isiya phambili bona babonakele busuku abantu belela ngazimbe sebangabathakadini behamba lamasotsha lamapholisa besiyangena e-Harvest House ngabe bezenzela abahambe emini phela libalele abantu bebakhangele kodwa bahambe 10 p.m. ebusuku belamasotsha lamapholisa lama-tankers ukuthi bayengena-ke e-Harvest House okwenziwa ngumnankagwa la ehamba lamasotsha lama-tankers lamapholisa ukuthi ayengena e-State House same thing eyenzakalayo izano p f lacost esiyiboni senzakala sithi thina hhayi selingcolile bafowethu boDube kukhulumisana umlota angikuboni kubambeka
isikhathi
ngoba hhayi selingcolile
ye Dube ukukhulumisana umlota ngamafitshane kwalapho kubona njani
ekukhulumisaneni umlota lapha babaDube sizananzelela ukubana into esivezakala mqoka nje ukuthi abantu bohlangothi lona lolu abafowethu bebevele kuyinto kathi ngekho engqondweni yabo ngoba bebevele bengafuni ukuthi balandele isinqumo so mthetho somthetho wandaba omkhulu owe Supreme Court esaba ngumkhombandlela ukuthi iconstitution yethu bekumele silandele njani ngeke phela si sihlangane sikhumisa nomlotha singamahlo ngandlebe sonke sifana nje lenkomo esemahlangeni bekumele sihlale phansi sibe sesihlaziya isinqumo leso sisihlaziya sikhangela ukubana iconstitution yethu ithini manje laba bavele babona ukuthi hatshi xa kungafika kuleso sigaba inkatho iza kudla bona bazavela kubalaleli la ku Zimbabwe wonke ukuthi hayi abantu abangamahlongandlebe abangalaleli umgomo siseko wombutho yibaphi so bavele bakubona kungcono ukuthi bona bahlanhlathe iganga babe ngabantu ke abasebenza bengalandeli iconstitution so ngaleyo ndlela ke bakwenze kwangeneliseki ukubana sikhumisa nomlotha kodwa ke sisakhulumisana labalandeli abaningi ukuthi hayi indlela leyi umkhombandlela lo we Supreme Court lo we High Court lama judgments wonke nje akona kungumkhombandlela ofuna ukunceda thina ukuthi sizibuthe njengombuto sithi lanxa siyekhethweni sifike sigezile singabantu abakwanisa ukubana bakhombele kubana Zanu PF sifuna ubuse ngalindlela sifuna ukuthi sibuse ngcono kulawe ngalindlela ngoba thina sivele sikwenzile lokho obekumele sikwenzile njengebandla
bozelo ukucina ndlovu kona
lithi thina hamba juba baza kucuta phambili sebenzani ke lezane njoba livele li reserve site ezane PF abantu babazaphawula abantu babazajengisa indlela ukuthi politics zeZimbabwe zihambe njani sebebonile bafundile abantu bezimbabwe bayazi politics bayazi bayakwazi abakufunayo
ezathanda ukuthi abalaleli bakunanzelele kubana ondlovu nje bayenza inganekwane kampala eyokusigcoba ngodaka bona kuyibo abanatha lawo manzi wezane PF basebenza le G40
Lapha sizwe umnumzana Witness Dube okubandla le-MDCT elikokhelwa ngunkosazana Dokozane Gubhe lo mnumzana Edwin Ndlovu osekela umanyano we-MDC Alliance. Sixoxe labo bekobulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave, 4930 laku 1560 kilohertz straight wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lokhu betshengisela emigwaqweni abantu kwele Melika besola indlela umuntu onsundu uGeorge Floyd abulawa ngayo eMinneapolis esezandleni zamapholisa. Abatshengisela emigwaqweni phansi kwesihloko esithi Black Lives Matter bathi kumele kuhlonitshwe ilungelo labansundu kwele Melika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngelifa kambe ngubani okumele abe indlalifa ngilonkosikazi Sibhetheni Mpofu odabuka eZimbabwe ohlala kweBotswana lo baba uThulani Sibanyoni yena ayingcwethi kwezamasiko esintu ngiqale ngawe baba Sibanyoni kambe ilifa vele lidliwa ngubani
umuntu oqala sesibona
Singathi loba intombazana kumbe lijaha akukhethile nje
cha mangabe kungifana uyena okumele adle ifa mangabe ukuthi umfana uyedwe ekhaya uyo okumele adle ifa kodwa mangabe thola ukuthi intombazana mangabe umfana mthambi ukuthi amafana kodwa kule last born yomeli tholile
intombazana ke
hayi intombazana ibuyele ekugcineni mangabe ukuthi abafana bekho intombazana afana luthi hambe ye
iyemzilwayo yeah wathi siza umama lapha ke uNkosikazi Mpofu ukuthi thina uthina ngalokho mama
lonke le mvumo yokuthi lithole ilifa kumbe uliza lizelwe as long ukhulele khonapho ongumntwana wasebenza lawe labanye abantwana khonapho ilifa uya kumele ulithole kumbe nxa kuthi lisekhaya lelu sinkomo lonke nje abantwana nxa sokulilifa kabe kumele ukuthi lilithole lonke kungayenziwa lokhana okwakudala okwathiwa ilifa litholakala litholwa ingqabutho hhayi tshi lokhana mina ngibona kuyikuqilibezelana sibule empilweni abantwana kumele bonke bathole wonke nje beyifamily kumele bathole ilifa labazali babo.
Kodwa ngomthetho ilifa lidliwa umuntu oyilasibonafana andes makukuthi amantombazana wodwa ke ekhaya noma bendlile kumele kuzumele abashele.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke khonapho baba Sibanyoni. Phose lokugcina khonapho ke inkosikazi Mpofu, wena ubona ngazani kungalungiswa njani khonokho? Hayi ke udaba lethu luma lapha okwalamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosikazi Siphethene Mpofu odabuka eZimbabwe ohlala kwale Botswana, lo baba uThulani Sibanyoni. Asidibaneni singabaphilileyo njalo ngeviki
ezayo.
Soku isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo, mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Ikudibana nokuhlelo labasakhulayo, ngingu-Mike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo sakhulayo okumsebenzi wokwethulela uZulu amabhayisikopo umnumzana Nigel Ndlovu. Sithinta udaba lwebhayisikopo eyakuqala yaseZimbabwe engaphansi kwesihloko esithi Cook Off esanda ukuphuma ku-Netflix, inkundla yokusakaza amabhayisikopo lapho umhlaba wonke jikelele ulakho ukubukela lawo mabhayisikopo. Nacho, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho malana nge-Cook Off.
Mina ngibona ngani kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi lathi eZimbabwe siyayenza ezamabhayisikopo.
Ndlovu, siyezwa abantu bethakazelela ibhayisikopo le besithi umhlaba wonke jikelele uzathola ithuba lokufunda okuningi malana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Zimbabwe. Ukubona njani lokho?
Ngokubona kwami, ya kuliqiniso kodwa kuphinde kube ngamanga ngoba asingeke sithi ibhayisikopo yodwa itshengisile into ezizenzakala eZimbabwe lendlela abantu abaphila ngayo.
Sike saxoxa lo mnumzana uJoe Njaku, yena obe yiproducer waleli bhayisikopo. UNjaku uthi ukuphumelela kwabo kulakho ukuvulela intsha yakole Zimbabwe abafisa ukungena kulo msebenzi wokwethulela uZulu amabhayisikopo amathuba. Ubona njani lokho?
Yes, ukufika kweCook Off Netflix lakho kuyapha ithuba kwabasha ukuthi lawo bengene kwezokwenza amabhayisikopo. Njalo kuyatshengisa ukuthi lathi silazo izindaba zokuthi sizitshengise kumabhayisikopo. Njalo ukungena kwe-Cook Off ku-Netflix, yes, ngiyavumelana lo uJonja ukuthi kuyavulela abanye abayenza amabhayisikopo ukuthi labo ama-production abo efike khona phana ku-Netflix. So le yinto enkulu kakhulu for iZimbabwe film industry. Siyakwazi ukuthi amathuba nje kuli industry yokwenza amabhayisikopo amalutshwa. Njalo ukuthi iCook Off ifike endaweni enjenge-Netflix kuyapha amathuba okuthi laba abayenza amabhayisikopo kathesi labo behambisa abo khona ngale ku-Netflix.
Ndlovu, sibone njalo ukuthi ibhayisikopo leli liqakathekisa abantu abesifazana. Siyabona ukuthi umuntu omqoka kuleli bhayisikopo ngesingithi sithi lead actress wayengumuntu wesifazana njalo wensundu. Lokhu akwenzakali kaningi nxa sesikhangela amabhayisikopo amaningi aphumayo ku-Netflix kanye lezinye inkundla zokubukela amabhayisikopo. Ubona ngani isenzo sabo sokuqakathekisa umuntu wesifazana kuyinto enhle na?
Lokhu kuqakathekile ngoba amabhayisikopo amaningi ajele ukuqakathekisa obaba, so kuyavala khonokho okuthiwa yi-gender gap kumedia.
Qiba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina kubontanga.
Kubontanga abafuna ukungena kwezokwenza amabhayisikopu, ngiyathanda ukulikhuthaza ukuthi lingene. Lo ngumsebenzi ongakangenwa ngabantu abaningi, njalo eZimbabwe sinazo izindaba eziningi esingazitshengisa kumabhayisikopu. Nxa unguntanga ufuna ukungena kwenzela amabhayisikopu, ngithi ngena lawe, dinga abantu abasebeqalisile, lawe utshele zakho izitori, utshele zakho indaba. Umhlaba kumele ube kwazi ngendaba ezenzakala eZimbabwe.
Sithanda ukubonga umnumzana uNigel Ndlovu ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethweleni ohlelo namuhla. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8 to 9 PM zulukandaba lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho ukungixhuma kuTwitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3, yoni username yami. Wolevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthakazo muhle, Zimbabwe muhle. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe ungadinwala kusasa. Soke isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa njalo niyabonga lamu kwamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Sizabala sisukela kumsebenzi chapter ka 2 iverse ngisuka ku 1 siya ku 4. Lithi lona ilizwi lenkosi. Kwathi selufikile usuku lwePentecost, babe buthene ndawonye bonke. Kwathi kungananzelelwe, kwezwakala umdumo ovela ezulwini, owawunjengokuvunguza komoya olamandla. Wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo, kwasekubonwa yibo inlini ezehlukeneyo kungathi ngezomlilo. Zehla zahlala phezu kwalo lalo wabo. Base begcwala umoya ongcwele, baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokho umoya wabanika ukuphumisela. Namhlanje ngiyathokoza ukuthi sithokozelela ukwehla kwamoya oyingcwele lokubuya kwakhe lapha emhlabeni, esehlela phezu kwamapostori kumbe singathi phezu kwebandla lakhe. Kusukela ngaleso sikhathi umoya oyingcwele ulokhu khona, ulokhu usebenza empilweni zabantu. Umoya oyingcwele awukajintshi, ulokhu uyiwona lo owawuvele ukhona ekuqaliseni, yiwo olokhu usebenza kuze kube lanamhlanje. Manje zikhona izifundo esingazifunda namhlanje ngokwehla kwamoya oyingcwele lokuhlala kwakhe phakathi kwethu. Okokuqala yikuthi uNkulunkulu uyathokoza ukuthi thina njengabantu bakhe samukele umoya oyingcwele usebenze empilweni zethu. Siyananzelela ukuthi ungeke wabamazi uNkulunkulu kumbe ungeke walizwisisa ilizwi likaNkulunkulu ngaphandle kokuthi usizwa njalo uncediswa ngumoya oyingcwele. Ngakho umoya oyingcwele ulomsebenzi oqakathekileyo empilweni zethu. Nguye osivezela uJesu. Yikho uJesu wathi kulungile ukuthi yena ahambe kubaba ngoba umoya oyingcwele ukhona kuzo zonke indawo. UJesu esesekhona wayekwanisa ukuthi abe khona kuphela endaweni lapha abe khona. Singathi nxa wayeseJerusalem ukhona apho. Ikanti umoya oyingcwele ukhona umhlaba wonke. Kawumiswa ukuthi useJerusalem kuphela kumbe kule church kuphela. Ukuwo wonke umuntu ofisa ukuthi umoya oyingcwele ahlale phezulu kwakhe. Ngifuna ukuzisisa ukuthi umoya oyingcwele yiwo oqinisa abazalwane. Yiwo osinika amandla okuthumayela ilizwi likaNkulunkulu. Yiwo osinika isibindi sokuba ngabafakazi bakaNkulunkulu. Ngakho ke ungeke waba ngumfakazi kaJehova umboka Jesu ungalaye umoya oyingcwele ngoba nxa uzenzela ngamandla akho uyagcina usudiniwe. Ngiyananzelela njalo ukuthi umoya oyingcwele nxa esiza phakathi kwethu usinika isibindi ngoba isikhathi esiningi abantu bayesaba ukuchumayela kumbe ukufakaza ilizwi ngenxa yokuthi umhlaba wona nxa ukhangele awuvele ngesikhathi esiningi awulifuni ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa umoya oyingcwele ukunika isibindi legunya elokuthi ube ngumfakazi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthi yena nxa umoya oyingcwele esiza kithi uza kusinika amandla. Amandlani? Amandla okunqoba isono, amandla okunqoba uSathane. Usinika amandla phezu kwemikhuhlane, usinika amandla phezu kwemoya emibi, usinika amandla phezu kwesimo lezimo ezehlukeneyo ezibuya zizosihlukuluza seselapha emhlabeni. Kodwa nxa umoya engcwele ehlezi phezu kwethu, siba legunya njalo siba lamandla phezu kwazo zonke lezi zinto.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza ngegama lika Jesu. Moya engcwele, moya kaBaba, ngabe ungehlela phezu kwalabo abalaleleyo ilizwi lakho namhlanje. Uvula inhliziyo zabo bakuzwisise, babekwazi. Nkulunkulu amveza uJesu empilweni zabo. Yenza izwi lakho liphile libe njengomhledla phakathi kwempilo zabo. Ngiyathandaza ukuba kulabo abagulayo baphilise ngamandla kamoya engcwele. Njalo sigcwalise uNkulunkulu kakutsha namhlanje sibe nePentecost ngomoya wakho oyingcwele egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje. Walivalelisa ngo Gibbs Dube ngisithi asidibaneni ekuseni ngo 6:30 a.m.